kuthi ukuthi asilabo kokheli othi ku opposition kanye labo ruling party lokho sikubona namhlanje kokungafana kwenzakale into okufanele bana yavikelwa so kuselakala abathungameli abale foresight however kulaloko kuthi ayisubversion isubversion of the will of the people kwese sikubona nama political matters asejikele emacourt kusazakala ukuthi either by outcome ethile ezabenefita political individuals or political parties, which is very unfortunate.
Baba Ngwenya, ngiyamuzwa lapho uyakhuluma umlalazi. Phosela kuba.
Ngiyatshena laye ngodaba lama-leaders ngoba phela iZANU-PF ubugebenga lobudlwabudlwamu buhambelana lokungazi i-democracy, the unit chief of the subject of democracy. Ngibona ngathi mina loba ngaye kuthiwa kulo mongameli nabathungameli abeqiniso kwe-opposition. Nxa bevele befuna ukusebenzisa idale ukuthi bazuze izinqumo zabo, ama-objective zabo, bayakwenza. So kutshengisela nje ukuthi khona lapha vele sesisegangeni siyijangu, akula muntu ongumntu elibusayo ozimiseleyo ukulandela isisekelo sombuso. So kukhanya umuntu azenzela akufunayo, lamajaji labo bakhanya vele sebesomkhanda lolu hlangothi lakho lapho abelane khona kungaphi. Ngibona ngathi mina sokusitshengisela vele ukuthi hayi idemokhrasi vele lapha eZimbabwe kayisekho.
Ye, lapho-ke mlakazi okunye okukhulumileyo Zamuzwa Ngwenya, uthe kungana kula bakhokheli abaqotho, lapho usuke ukuthi umnumzane uChanisa ungazani ukuyatshelela yini ukuthi abuse iqembu lakhe ubusethila.
Ubaba uNgwenya, siyavumelana simile ukuthi into xa idemokhrasi ayisekho eZimbabwe and lo muntu oyi-amatha kupolitics yaseZimbabwe uyakwazi lokho ukuthi lokho akusekho njalo le nkundla ezomthetho ziyasetshenziswa kupolitics ukuthi zilethe ama-judgment athile. Uma ngithi mina uhlupho lwethu lu-involve i-leadership yikuthi uba kungwenya enje, uma ungambuza kakuhle kunezinto abengazenza ngcono or abekade ngeke azenze alibane bethungamela. Yikho ngisithi abathungameli bethu labo uma be-accepta i-criticism from us yikuthi bekufanele benze ngcono ngoba linto eyenzakala namhlanje kali. Simbonile uMonzora, bekufanele sazi, angithi bathi ngesikhiwa once bitten twice shy. Vele usho wazi, uzakhumbula Dube lawe Ngwenya ukuthi sikhula umntwana wayesekelwa abambi lahle ukuze azi ukubana liyatshisa. After lokho ngasoze avalibamba. So lathi lahle salibanjiswa uMonzora. Sasesiza la nanku sokuvuka othabanga. Sasa kuzavuka bani ngoba isilwane esiyiZANU-PF siyasazi, lamaqhinga abo lobuthakathi babo siyabazi.
Kodwa-ke Baba Ngwenya, khonapho-ke nxa sikhuluma-ke ubona ngazane uChanisa ubhandliwe yini lapha kwezombusazwe, hamba njani?
Kungenzakala phela anti thina siyazi i-opposition besebenza ukuhle bebambeni kodwa ungazikhangelisise ukhetho lungakaqalisi vele kwase kulininkenti iyayivela ikhona kuthiwa khona hhayi kwabuChanisa sezenza umuntu oyinduna oyenza konke ehedwa. Ungazilalele bekhuluma obithi obabuncube labane esavesi badele uyenza ukuthi kungathi akula lizwi elibambanisa abantu akula muntu ophethwe njengesikhiwa mlalazi ukuthi nxa kwabo yini ngangizadinga ezinye izindlela zokuthi sinoba vele nxa sokuthe khona iZANU-PF silamandla okungena egembini leni ilidilize kwakungafanelanga ukuthi yenoba baChanisa athina nesikhathi sokhetho okwakhathesi akula nto ezakenzakala vele sizathina kuzakhala intonga kukhala isikhathi wesami le nyaka ngasazi abantu babecabanga ingcele ukuthi kuleli sitedeti ezasetshenziswa. So kuqakathekile ukuthi laye azikhangelise sebona ukuthi hayi lesi isikhathi sokufunda alisetelijasa phezu isikhathi sokuthi afunde abona ukuthi asebenzelane lo muntu wonke ukwenzela ukuthi kungakhuli ukukhula esilubona khathesi.
Ye, khonapho-ke mlalazi kanye ngazani lapha uthi uChanisa kumele azinuke amakhwapha ngoba lokhu yikongane kuyahlupha lawo ngalungu uyakhonapho-ke.
Yelo liqiniso, ngilasebenzisa ibala leshona ngazibele liyalazi abalaleli bayalazi kuthiwa yikumbimbindoga. Ungavele uyenze leyo nto awuyindawo ungafuna ukuhamba wedwa. Okufanele kwenzakale ngalesi sikhathi ukuthi kufanele sizibuthe njengabantu sisebenze ndawo abanye sibe imbumba. That way siza nqoba.
Ye, phosela ukugcina baba Ngwenya.
Isimo la sesihambile maphepha. Singakhali nesimo sesihambile. Esinye sizavuya. Nxasi siphinde sisimo la hashi. Kasi silungiselele yenzele ukuthi kwazakale ukuthi nxa kungangena inyoka endlini, ingakhanda kanjani.